i-latest information engilayo yikuthi sizokwanisa ukufilda ama-candidate kiwo wonke ama-constituency for ama-member e-parliament lakuma-wards for ama-councillors.
Umthethwandaba awukatsho ukuthi omele esebenzise impawu ze-MDC licele leno kumbe ngelikaChamisa. Awuboni yini lokhu ukuphazamisa ekubhaliseni emthethwandaba kusasa? Ngisho lakukhetho.
Well, siyazi kubana iqembu elikhokhelwa ngumnumzana uChamisa lona lisebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Thina si-MDCT ekaba kuthiwa ngirayi. Ningakho thina as far as si-concerned asiboni ukuthi kungaba le problem ebantwini bethu ukuhlukanisa phakathi kwebandla lethu lebandla elikhokhelwa nguChamisa.
I-MDC Alliance isebenzisa uphawu lwesandla esivulekileyo impama, kanti lani lisebenzisa uphawu olufanayo.
Ye, kodwa umehluko okhona yikuthi olwethu uphawu isandla esilempama, kodwa umpikisha ophakathi kwaleso sandla umpikisha wentombazana encane. Ngingazi njalo ukuthi bona sebesebenzisa uphawu olunjani, njalo futhi ma ukhangele olwethu uphawu amagama afana lo Chinja Maitiro loguqula izenzo abhalwe ngekhala ebomvu, and lo MDCT wethu ubhalwe ngekhala ebomvu. Lokhu sakwenza ngamafomu ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi abantu bakwazi ukudistinguisha ukuhlukanisa phakathi kwelwethu uphawu lophawu lwalaba abanye ma ukuthi labo bazofuna ukuthi basebenzise u-MDCT. Njengoba ushilo ukuthi inkundla ayikatsho ukuthi onguyena okumele asebenzise ibizo elithi MDCT ngubani phakathi kwethu esikhokhelwa nguNkosazana uKhuphe lalaba abakhokhelwa nguChamisa.
Abantu abangakwazi ukwehlukanisa kuhle, ikakhulu abangafundanga, bazabakwazi njani, ikakhulu nxa kuyikuthi bavele bevotela i-MDC? Bazabakwazi njani nxa sebebona impawu ezimbili ezifanayo?
Ngeqinisweni thina esikwenzayo ukuthi sikampeyina on the ground, sifundisa abantu mayelana lokuthi uphawu lwethu njalo uma besiyavota ukuthi bavota kanjani. Ngiyazi ukubana asisoze sikwanise ukuthi sithinte wonke umuntu jikelele, kodwa ama-campaign material ethu lama-poster esilawo ayatshengisa sobala umehluko phakathi kophawu lwethu lalolo olwelinye iqembu likaChamisa. Masambeni ngobuningi bethu njengoba sarejista siyovotela uDr. Khuphe, njalo futhi sivotele lama-member of parliament awe-MDCT ka-Dr. Khuphe.